Iqula labotyekethi abalitshumi lane 14 eliphume emgodini kushaft 10 phakathi kobusuku izolo batshela amapolisa ukuthi baphume ngentunja yenalithi bebalekela iqula labesilisa abahlomileyo okuyilo elivimba otyekethi laba ukuthi bangaphumi. Abalitshumi lane laba bonke abayizizalwane zakwele Mozambique bathi ukudla konke okuthunyelwe izakhamizi ngeviki ephelileyo kuthethwe zingqwelelezi. Lezi zindaba esezilethe intukuthelo lokudana okukhulu kunkokheli zenhlanganiso zikaZulu lemuli zabotyeketsa laba bona abathi sekufuze amapholisa angene ayehlenga otyeketsa laba kulezi ziqhwaga. Umnumzana Mzukisi Jem, isikhulumeli somanyano enhlanganiso zikaZulu esabelweni seNorthwest, iSouth African National Civics Organizations, utshele Studio 7 ukuthi okubephula umoya ikuthi kudala betshela amapholisa ukuthi otyeketsa laba bafuna ukuhlengwa wona isithi abafuni kuphuma.
Ibuhlungu futhi ibuhlungu ngoba ibesike sayitsho ngaphambili into yokuba abantu bavalelekileyo apha bayakufuna ukuphuma kodwa bakwazi ukuphuma because imingxunya ebebeyisebenzisa ukuze bakwazi ukuphuma besixelelwe into yokuba iye yavalwa ngamapolisa.
Le mbiko isilethe ukukhathazeka kakhulu kuzalwane zeZimbabwe ezilesihlobo esemgodini lo. Owesifazane ongathandanga ukuthi izwi lakhe licithilelwe nxa ekhuluma uthi umne wabo usele nyanga ezisitshiyagalombili engaphumanga kulomgodi osekubuhlungu nxa esizwa ukuthi uyaliswa ukuphuma. Phakathi kwayenaliviki esinye isizalwane seZimbabwe sifake umlayezo kuhlelo lokuxhumana olweWhatsApp sisithi kulabanye abantu abadinga izihlobo zabo ezathenjiswa imisebenzi eRustenburg kwazwakala ukuthi basezandleni zeziqhwaga lezi.
Bawuthi ufuna umsebenzi bathi kunomsebenzi eRustenburg wokwakha. Ma bafika lapho senifika eRustenburg bafike banithengise bathengise bonke labantu ebafanele babesuthi sebebahlohla emgodini ngokwenkani hayi ngokuthanda sebebaphuca amafoni.
Ilunga lenhlanganiso Affected Mining Communities United in Action umnumzana Bongani Jonas uthi kubadanise kakhulu ukuthi iqula labahlengi elakhethwa nguhulumende obekufuze liqale umsebenzi lo namhlanje lehlulekile ukuqala kwangabi lezi zathu eziphiwa nguhulumende.
Thina sifuna imishini iqhubeke ngoba thina into besiyizelela beyukuthi sizosave abantu nokuprotecta ama-human rights wabantu. So thina sisathi iyabonisa lento yokuthi labantu laba baphumile lapha ya abantu badinga usizo underground. So singadelay sidonsa amanyawo wethu njengoba sesibonile ukuthi abantu bayadinga usizo.
Amapholisa wona aqhubeke sithi ngeke angene phansi lapha emgodini ngobotyeketsa laba bahlomile njalo kule mimoya eyingozi. Kusenjalo umthethwandaba weNorth Gauteng High Court ePretoria namhlanje unqume ukuthi lilungile inyathelo lamapholisa lokungavumeli ukudla lamanzi ukuthi kungene emgodini ukuzotyeketsa laba baphume. Ngimele Studio 7 eStilfontein eNorthwest kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.